isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 17 zibandlela 2019 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnotho welizwe ubhidlizwa izijeziso zenotho ezafakwa ngamazwe angentshonalanga. Umumo edolobheni lakoBulawayo lokhu mubi emizini ehlala abanengi kulandela ukutshengisela lobudlwangudlwangu osebusenzakala ensukwini ezine ezedluleyo. Umfundisi Van Mawarire, umkhokheli weqembu elilwela ilungelo loluntu elibizwa ngokuthi hashtag this flag, umiswe phambi komthethwandaba kamanje lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa othekelela kwele Belarus lamhlanje wenze imihlangano embalwa lomongameli Alexander Lukashenko walelo lizwe. Umnangagwa usandavela kwele Russia njalo okhangelelwe ukuya kwele Azerbaijan, lele Kazakhstan kanye la kwele Switzerland. Ulobelane izivumelwano ezimbala lomongameli Lukashenko ezigoqela ukuncediswa kwezokulima ngele Belarus. Uthi imihlangano lenkokheli yamazwe la ilakho kuletha inguquko kwezomnotho eZimbabwe lapho abantu abahlupheka khona ngenxa yokugugudeka komnotho. Baningi abantu abacothoza ihambo zikaMnangagwa abathi kazisoze zincede ilizwe leZimbabwe. Kulabanye njalo abathi ihambo lezi zizaguqula umnotho eZimbabwe ngoba uMnangagwa uphanda imali yokuvuselela umnotho. UMnangagwa utshele umongameli Lukashenko ukuthi umnotho weZimbabwe ubhidlizwa izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZanu PF ngamazwe entshonalanga.
Zimbabwe has gone through severe economic sanctions and isolation for now nearly two decades.
Ilizwe leZimbabwe libhekane lezijeziso zenotho ezisinda okumangalisayo okwenza ukuthi ilizwe lingadlelani lamanye amazwe ngemfanelo.
As a result of those severe economic sanctions imposed by the West on us,
imali yethu yakugudeka yaze yalahlwa ngenxa yezijeziso lezi ezafakwa ngamazwe entshonalanga.
They collapsed our currency in 2009.
Alawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa bekhuluma lomongameli Alexander Lukashenko wakwele Belarus edolobheni leMinsk. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kujera utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi uMnangagwa uchitha isikhathi kwele Belarus lamanye amazwe la angathuthuki ngemfanelo.
Kubona njengani ezingathi term elithiwa megadeal li sethenziswe kanenge kusukela esikhathini zika Robert Mugabe sense i term leli elithiwa mega deal, kodwa angazi ukuthi lithoni ngoba ebantwaneni weZimbabwe azange sibone ukuthi ama deals angkhona azala ngikubona. Siyababona sibili besayina ama deals kodwa asikabona ukuthi ama deals angkhona alengu ngokuquwa bani awaletha lapha eZimbabwe ngoba abantwana eZimbabwe balokho behawula, akula msebenzi, amakampani ayavalwa, i-foreign currency iyahlupha. Sekusitho ukuthi ama-megatools kaatsho lutho kawasebenzi.
Kodwa ke ngokutsho kwabantu beZanu njalo lo mongameli uthi lokhu ke yikho kwakwenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke ngoba eBelarus balemtshina yokwemba ama-diamond lemtshina yokulima. Akusuzokuncede khonokho engakuthola.
Udube ukuthi uMungameli uke waboda ngomnyaka ophelile sithi yena kube lama deals afika $20 billion. Kodwa asikayiboni $20 billion kwi-economy yaseZimbabwe. Uyawabona ama-protest, abantu baya-protest ukuthi i-fuel ikhwelile. Aloba $20 billion ibikhona kwi-economy yeZimbabwe, bekungabi lama-protest anjengalayo, lama-strike anjengalawo akhona khathesi. So inkulumo nje le ndlela ezokuthi uMungameli abhode efakatshela abagade bakhe phetheya kolwandle, kodwa lapha eZimbabwe kungela lutho esingalubona lufinyelela ukuthi lifike kithi ebantwini.
Yes, siyabona njalo uya e-Azerbaijan le-Kazakhstan, uzatholani kanye le-Switzerland emhlanganweni we-Davos we-World Economic Forum?
Amazwe anjengeBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan ngabayanga base-Europe. Angazi ukuthi bengasinikani lapha eZimbabwe, ngoba ungakhangelisisa uzawubona ukuthi amazwe lawo ngala lutho bantu bangikhona bayahawula, bayabalekela eNgilandi, bayabalekela eGermany, bayabalekela eFrance, abahlala khona abantu abahlala khona emazweni lawo awo Azerbaijan labo Kazakhstan labo Belarus. So angazi ukuthi uyabe edingani khona ngale engaye lapho angazuza khona izimali ebantwini la abale mali kumbe emazweni esiwaziyo ukuthi imali iyatholakala.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi kwezenotho, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umumo elizweni ulokhu umubi emizini ehlala abaningi kulandela ukutshengisela lobudlwangudlwangu obusenzekala ensukwini ezine ezedluleyo. Izakhamizi eziningi zikhala ngokuswela indawo zokuthenga ukudla kanye lokunye okumbalwa ngemva kokuba izitolo eziningi zithathelwe impahla zazo. Kodwa enzikini yedolobho lakoBulawayo umumo uthe kusiyatshona ilanga ubusubuyela kancane endaweni yawo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukuvalwa kwedolobho lakoBulawayo kuthiye amavinkili amaningi ebhidliziwe, kuthi uZulu emalokitshini usekhala ngokuswela lapho angathenga khona ukudla. Kwezinye indawo ezinjengemzini oyinketha 6 bekule mota yesinkwa ebibhoda ithengisela abantu kodwa ikhatshwe ngamasotsha. Unkosikazi Silenkosi Chuma, isakhamuzi senketha, ulandisa akubone kusenzakala namhlanje.
Lapha enketha akula shop esele isebe. Njalo namhlanje ekuseni kule mota ebibhoda ithengisa izinkwa nge-$2 iloaf eyodwa. Imota le ibiphelekezelwa ngamasotsha.
Unkosikazi Nothabo Nyathi, laye ohlala elokitshini leNkulumani, uthi batshone behleli endlini sebeswele ukuthi baqalisele ngaphi, njalo abazi ukuthi bathenge ngaphi. Uthi njalo imichova ibilokhe ingahambi, abantwana besikolo abayanga ezikolo.
Thina lapha namhla eNkulumani lokhe sithule sizihlalele endlini ngoba sikwazi ukuthi kwenzakalani. Imchova lokhe ingahambi, so vele kunzima ukuthi uphume usithi khona uqonda ngathi ngokuthi khona sisenzeni khathi sasekwazi lokuthiza ngobani ukuthi siqalisela ngathi asikwazi. Ema-shops vele lokhe kuvaliwe njengoba abantu kade bezithathela ngokuthanda kwabo awunalutho. Konke amagasi vele afile, so asikwazi ukuthi vele siqalisela ngathi nokuthi sibonombe amapolisa sike sizwe anything, asikwazi ukuthi sizwa ngobani nokuthi kuyaze kube right nina sikwazi. Abantwana bayanga vele esikolo sihlalabo lapha ezindlini.
Umnumzana Nkosiphile Bebe ophila ngokuthengisa ezitaladeni zakoBulawayo uthi izitolo eziningi bezivuliwe ngaphandle kwako TM kodwa bekule ndwendwe ezesabekayo.
Amashopu amaningi emalokithini avele avaliwe ngoba abantu bebereyida khonapho, so labaningi azingabona bayesaba ukuthi vele bethengisela abantu. So yathi sikwenza ukuthi abantu bebengena e-town bezama ukuthi bedinga lobi transport ibisuphu ukutholakala angokuthi nxa unemoto yakho kwathi uhamba. So amashop abevuliwe ngokuthi ngo-TM o-Pick n Pay. Kodwa ukuthi uzofike khona ukuthi u-TM Pick n Pay angithi lona ose-Bradfield. Bekule line ende kakhulu efika phandle vele ukuthi ukuthi uzofike phambili bekusiba nzima. So yiwo amashop abevuliwe ndawo ngokwendiyo u-TM. Yiwo abenganavulelwa abantu kodwa ke ilapho abantu abahlala khona vele emalokishini njengoba kureyidiwe akula lutho vele ukuthi abantu bengaze bebethi kuvuliwe babethengani khona apha emashopu akhona bavela kula lutho kwareyidwa abantu bathathe yonke impahla ekade ziphakathi.
Esinye isakhamuzi senkulumane unkosikazi sisasenkosi Dube uthi lamhla idolobho lakobulawayo belithule cwaka njalo le michova ibingahambi.
Namhla umumo kuthule sibila kula ziphithiphithi lezade sizibone emalangeni. Abantu abaya emsebenzini kuphela le mchova ihambe emgwaqweni. Lokukhona okunye okukhathaza abantu ukuthi amashops wonke aluthiwe akulaluthi emashopu ukuthi bakwanise ukuthi bathenge ngapho ukudla. Kodwa komunye ukuthula kuthule sibili kuthulisekile akula ziphithiphithi.
Laloba insuku zokutshengisela ngokungayi emsebenzini okuvale amadolobho wonke elizwe bezintathu, isimo belokhu singakabuyeli kulokho ebesiyikho khona, ikakhulu emalokishini lapho amavinkile ambalwa ahlaselwe ngabantu abagqekeze bazithathela impahla lokudla okungaphandle komthetho. Khathesi akusanyakazeli kakhulu kodwa umumo ulokhe usesabeka ngoba abebutho belokhu bephakathi kwabantu. Abantwana besikolo, amabhanga kanye lendawo ezimbalwa bezingavulwanga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Mhla ka 14 zibandlela abasakhulayo abalwela amalungelo oluntu abagoqela umnumzana Josephat Mzaca Ngulube bebetshengisela emigwaqweni kobulawayo lapho okuqhamuke khona ubudlwangudlwangu njalo izitolo zathathelwa impahla ngemva kokugqekezwa. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube yena othi ubona ngani ukutshengisela okwenzakalayo kusize uZulu kakhulu eZimbabwe njalo kumele kuqhubekele phambili.
Ukutshengisela lokhu kusizile kodwa okokuqala ngakalansole nje ukuthi abantu basuke bangasaziphathi bese belutha amanye amashops abafowabo abalaba abakhasa abazama impilo njengabo. Kodwa lokho okwenzakeleyo kusizile kulaba abasikhokhelelayo ngoba kubafake engathi kubasunduzile kakhulu ngoba kuthani ngolwesibili bakhanyese bala owesingathi ngesilungu ngama-press statement achitsheni amaningi kakhulu lokhu bekhuluma kutshengisa ukuthi bese bethukile ngokwenzakalayo.
Sibone njalo uhulumende esecitshi ubulembu bokuxhumana i-inthanethi. Wonke umuntu ophila emazweni wayesesaba ngenxa yokuthi babengalali ulwazi lokuthi kanti kuyini okwenzakala ekhaya. Wena njengomuntu obetshengisela njalo okhona kobulawayo, awusitshele ukuthi ubone izinto ezinjani lapho i-internet ibicitshiwe.
Ekucitsheni kwabo ubulembu esingathi bavala into esingathi ngesilungu i-WhatsApp, bevala into njenge-Facebook, bekuyisikhathi lapho ade sebesehlisa khona amasosha, bebisa amasosha ebantwini ukuthi azotshaya abantu kungabi le ndawo lapho kuzatshengiswa khona abangaphitshiya kwamazwe. Ngoba umongameli wethu engumuntu ohambe emazweni egijima ethi udinga uncedo ukuthi ancediswe ilizwe lakhe lithuthuke kwezomnotho. So ngokubona kwami abantu laba into abayikhulumayo bakhuluma olutho oluthile bese zolunye oluyali ngoba yena uthi iZimbabwe isikhululekile kwezamabhizimusi njalo iZimbabwe isilozibuso ukuthi umuntu ezenzela intando yakhe esingathi idemokhrasi. Kodwa leyo demokhrasi kayikho nxa kuyakuthi into encane njengelungelo lokwento njenge-information ukuthi abekwazi konke okwenzakalayo ngelizwe lakhe kutshengisela ukuthi bona vele laba bantu kabatshintshanga from ubukhokheli bukamgabe.
Hayi, siyakuzwa mnumzana. Njengoba eningi labantu bagana unwabo bakwatile bazondile, ubona ngani bakhangela ukumlalela na uhulumende angathi okay wonke umuntu masihlale phansi sixoxe ngobuningi bethu?
Ukuthi izanu yonangwayo sikumelele khona lokho. Izanu kayikazwelo, abantu bezanu kabalaleli njalo abantu bezanu kabala nembeza ngakhala into abazenzayo. Yethu sikumelele kukho esikufunayo. Yikho ngitshilo nezolo ngisithi sidinga abakhokheli abamela abantu. Ngaso nje sifuna abakhokheli abeka eceleni ubukhulu babo nobukhokheli babo lezikhundla zabo abaziphathayo balalela abantu ngoba into le iyakhatshana umnangagwa ngayikhangela sengathi into ephelayo kayiphelanga khonoko kwenzakeleyo kutshengisela ukuthi abantu babuhlungu imbiza vele ibibhoyila ibivele ibhoyila yena wafaka isandla ngamafutha akuzondelwa ngamafutha kuphela ngoba vele imoto zakhona ezabaningasinazo so into ekhona lapha yokuthi yonke into nje elizweni kayimanga kuhle
ulawo amazwi na okushiyela uzulu
engingakutsho ukuthi umuntu wonke fuza bekwazi into lesesiqalile njalo sayitini iyaphambili engingakutsho ukuthi abantu bakithi asekele nini udlame zasithandane nini asilwi lo muntu silwa lobukhokheli obungayisibo ubukhokheli obungalaleliyo ubukhokheli obungalandaba lo muntu sizama ukuthi sikhumbuze amadodana aso afake unembeza sesiqalile into yethu asibuyele emuva asekele udlame ubusela singajojeli abanye abantu siyaphambili ngento leyi sisuka lapha ngeviki ezayo ngomvulo siyaqhubeka abantu abathenga ukudla kube kuningi ngomvulo siyaqhubeka sesikuqale sibuyele emuva nxa kubotshwa wonke umuntu uzabotshwa amajele vele enzelwa abantu
alo-ke ngumnumzana Josephat Mzacangulube ongomunye wabatsha obebetshengisela kobulawayo okubanzi ngalolu daba liza kuzwa kuhlelo lwethu lwabasakhulayo ngesonto lapho uMike Hobe azaqhubekela phambili ngalingxoxo loNgulube alingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama lapho sixoxa ngokwenzakala elizweni thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane lokho ebhekane lobunzima unkosikazi Theresa May inhloko kahulumende yakwele Bhilithane bokungatholi ivoti eneleyo yokusekela izibopho zakhe zokuphuma kumanyano we-European Union phansi kohlelo lwe-Brexit. Abantu abanengi lokho beqhubekela phambili betshengisela ngokungayi emsebenzini edolobheni leGwanda njalo uZulu seveze imbono ehlukeneyo ngalokhu okumele kwenziwe. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Loba nje ezinye izitolo bezivuliwe lamhlanje, amabhanga, amagalaji, amafutha ezimota kanye lezikolo kuqhubekele phambili kuvaliwe. Udesibhedlela balutshwana abongi abakade beselapha isigulane. Ukuvalwa kwamavinkili lezitolo sekudala ukusilela kokudla okusetshenziswa ngabantu suku zonke okunjengempuphu, isinkwa lokunye osekutheyiningi libhekane lendlala. Iningi eliqoqe le Studio 7 liveze imibono ethiyeneyo ngalokho sekumele kwenziwe ukuze ilizwe liqhubekele phambili. Umnumzana Thulani Mzingwani uthi intengo yamafutha ezimota yona iqonge ngokuphindwe kabili uzamele yehliswe kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa athiye isihlalo.
So nxa into sezikhwelile okunjengokuthi ama-basic commodities engasathengeki umuntu ehola imali encane njengabahlali beZimbabwe singamaZimbabwean by birth sikhangelele ukuthi nxa upresident ehlile ukuthi adelive lokufala asenzile khona sicabanga ukuthi kayehle esihlalweni kumbe kwehle izinto nxa kungenjalo sathatha amanathela esizawabiza sithi i-final push ukuthi sitshintshe umbuso wabancindezele esihlala phezu kwawo.
Inengi kulesi sabelo liphila ngokwemba egolide njalo kuvalwa kwamagalaji amafutha ezimota lokhu sekuphazamise ukwenjwa kwalo okulakho uphazamisa umnotho elizwe kuthi umgoqo wenhlelo zebandla lezapho ezansi emandebeleni umnumzana Austin Sibanda.
Ungeza kukhweze ifiyweli evele isehlula kathesi ukuthi itholakale evele isehlula kathesi ukuthi abantu bayithenge ngoba kungelandasisayidi angithi bephila nzima kulene lakuyitela emandebeleni siphile ngokutshekesha and ukutshekesha kwakhona sokuzima phosithenge ngani ifiyweli yakhona le sithenge ngani ukudla khona sokukhwele kangaka. Hayi bo, izani kayiphume, yehlulekile 40 years yehlulekile, kayiphume.
Umnumzana Ndaniso Mpande uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende lo akhangelisise intengo yempahla ezitolo.
Indaba yentengo yiyo esikhala ngayo kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyalungisisa indaba zakhe intengo ziyehle. Ithemba besilalo ukuthi uhulumende uzathatha inyathelo, kodwa-ke osokusiphambanise kakhulu khonokho ukuthi umongameli usesuke yena ngokwakhe wamemezela ukukhwela kwe-fuel. Sokuhle kwavele kwasilahlisa ithemba lethu ebesivele silalo.
Osakhulayo ukukhanya kwenkosi Mkandla uthi ufisa ukutshengisela lokhu uqhubekele phambili kuze kube lenguquko elizweni.
Ufisa ukuqhubekele phambili ukuthi izinto lezi zize zilunge, ayikhona okwe-3 days lokhu, akube yinyanga yonke baze babekwazi omnanagwa ukuthi asifafuni thina, asisakufuni lokhu okwenzakalayo. Akuye phambili ilizwe litshintshe kube kahle.
Abanye bathi kuyadingeka ukuthi umnankagwa ahlale phansi akhulumisane lomkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngobunje urhulumende omanyano ukuze induba ezibhekanele lizwe ziphele. Esibhedlela esikhulu seGwanda imoto ethwala izigulane i-ambulensi yedlulekile ukuhambisa abagula kakhulu koBulawayo ngoba ingela amafutha ezimota. Amapolisa aqhubekela phambili elinda amagalaji njalo agcwele idolobho lonke. Lobanje kuthulisile kulomhlubulo ukhona obothiwe umnumzana Nkaniso Ncube esethezwa umlando okutshengisela ngemva kokuba etholakalela uMathisi amathaya emota ngomlilo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Lokhu sikudaba lunye. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU ithi iqoqe ukutshengisela okuselizweni isola ukuthi uhulumende isithi yona izwile uhulumende uzwile izikhalazo zayo njalo isikhangelele ukuthi ikhulumisane laye phansi kohlelo lwe-Tripartite Negotiating Forum. Asizweni okuningi ngalolu daba kungxoxo usithandekile Mhlanga ayenze lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo we-ZCTU esigabeni se-Western Region.
Asila communication from here to office ngoba thina thina we're just a region, so siyasifisa ukuthi sizwe ukuthi nationally kumi njani. So leyo information up to now asilayo, kodwa-ke sasikunikiwe ukuthi ama-demands ethu kwakufanele behlane lawo. So kwakade sihloku sa-west i-hobbing ukuthi engxenye bengavula ukukhulumisana kwebulenjini lokhu kuze sithole i-update. Kade esi-update asilayo ukuthi kwenzakalani. So yi-challenge esilayo kakhulu.
Libona ingani uhulumende uzwile yini izikhalazo zenu ngalokho okwenzakeleyo?
Ukuze uzwile, kodwa sibe sikhangela ukuthi thina nxa uhulumende ezwile siyakwazi ulala nama-social partners ukuthi abantu babuye bakhulumisane ukuthiwa i-Tripartite Negotiating Forum. Ingenise uhulumende, ingenise abaqathi emkhozi, ingenise isisebenzi i-labour. Besikhangela ukuthi uhulumende ngawubiza inkundla nalana ngesikhathi lesi esinje kwakhulunyiswa nabonani kuya ngayo. So nxa leyo nkundla ingakabizwa uzananzela ukuthi thina up to now sizitshela ukuthi uhulumende ngabe ezwile kodwa akakayenzi lutho ngakho. So ngokunjalo kufana lokuthi singathi thina kazwanga kwesingakutho, kodwa i-message sibeleukuhambe ihambile. Silo hlubo lokuthi silo hulumente ongathi kwesinye isikhathi ubanje le nkane engancediyo, kodwa buyabhode ngalefuth ethi hhayi ilikufisa abantu bakhulumisane, kodwa naso phela i-platform esifake ukuthi abantu hhayi balokhu khona yenze ezenzakalayo but futhi kabiza abantu baxoxisane. Yi-challenge esibalayo ngoba sikatholi phela thi ne-update etsha ukuthi hhayi kuhlangane kwaxoxiswane.
Ungani uhulumende ugcona ibandla le-MDC?
Well, okuyiqiniso akwazi ukuthi iviki liyani ephelele ngale sasimbhalile samnika i-7 days ultimatum owawusitsho ukuthi hhayi sikhathi into lezi lungisiswe umkhono omuvuselelwe indaba leyo kuhlupha kwemali ilungiswe ibond not ihambe. Kodwa sithe sabhaleleyo ultimatum singakatholi impendulo yokuthi kwenziwani, kulapho kwabuyeke khona le ndaba yokuthi sokukhweza amafutha. Abantu behlulwa lokuya emsebenzini ngaso sokukhweza amafutha, imithova yakhwela, abantu basezebhatha ama-3 days kwahle kwenza ukuthi kube le reaction esandlalenza masinya ngoba i-ultimatum zasiyinikile. So esingakutsho yokuthi uhulumende iqinisi wayebhalele wanika ukuthi njengezisebenzi silohlupho olunje but yena akaphendulanga, usesiphendela ukukhweza amafutha ekhweza ngokuthi impilo yethu ibe nzima ngamandla.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo we-ZCTU esigabeni se-Western Region, obeqoxa le-Studio 7 ekoBulawayo.
Okay.
Nelikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesithano. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni.
Yelapho lokhu sikudaba lokutshengisela sihlaziye udaba lokutshengisela lamhlanje oqalise ngomvulo silo mnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla leMDC endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Dlovu onguye osungula lingqoqo.
Abanye bathi njengoba sikhuluma kanje wona la amashopu abetshontshelwa asevalile njengamanje. So ezinye izinto ezifana nabosinkwa noma bezidura zinzima ukuthenga azisekho kwamanje, sokubuye kwakuzero and sokungabantu manje asebezilimaza bona ngokwabo ngayena le i-BFS yenzile. So ngamavithana ngithi mina ngiyakuzwisisa ukuthi impilo inzima ekhaya, abantu bafike ebunzimeni obukhulu kakhulu bathi benza izinto ezimbi, but at the same time ekucabangeni mase singena engqondweni impela akusiyo nto enhle yena leyo, and ayisoze igcine isi-achive yena le nto ebifuna uku-achive. I-ZANU PF isithaba-ke lapho noma isicisha i-intanethi kumbe isifaka amasosha phakathi kwabantu, izathi yona ifuna ukuvala khonokho obesokusenziwa ngabantu. So ngezinye indlela seziyinika indlela yokuthi ingene ebantwini, ilimaze abantu kusasa ukuthi abantu bebesenza lokhu nalokhu nalokhu.
Mnumzana Edwin Dlovu, uthini wena ngayo imbono yakhe? Ukhona yini ophikisana lako ikakhulu lapho nxa esithi yena bonabo abatshengiselayo hayi bayaphambanisa?
Iye, kukhona engivumelana laye kakhulu, bese kusiba khona lapho esizehlukana khona kodwa-ke kancane. Ukwenza kwabantwana bemuli ethile esikhathini esiningi kuyabe kutshengisa lapho abasuka khona ukuthi basuka emulini enjani, bawondliwe njani. Esikubona kusenzakala sokusiba lo dlame, sokusiba lokugqekezwa kwezitolo, kutshengisela ukuthi abantwana beZimbabwe basuka emulini enjani, elomzali ongumnankagwa onjani loTiwenga. Okokuqala, abantwana beZimbabwe bayahlupheka, akula msebenzi ngokokuqala. Okwesibili, abasebenzayo kabaholi, bethi bengaholi imali zangikhona zizincane ebhondileyo. Umongameli aphume ku-TV kumabonakude athi yena usekhweze amafutha. Ngangikwazi ukuthi wayeswele umntaka mdelegate uminister wayengekho, mbe waseku-10 mbe wayesethalwe kakhulu, athi amafutha asekhwelile kusho ukuthi umthova susiba yi-$4 mbe $5, kambe umuntu ohola $300 uzagada umthova athini?
Mnumzana Bekilizwe Dlovu, nanto-ke udaba, uthini wena ngalokho?
Ekugcineni ukuthi sikhondole sithi thina ku-right ukuthi siyazwisisa ukuthi bavele emzini omubi onabazali ababi, yebo kunjalo, kodwa umuntu ofuna ukwakha akaniki akaniki ingqobe kuyise, alahle ingqobe kuyise athi yena nguyobe mubi sokusitsho ukuthi mina-ke sengizoba mubi lami. I think ngijilo maye khumbulo Edwin ukuthi ngiyazwisisa kakhulu ukuthi kwenzakala izinto ezinje, kodwa umntwana manje esethe wacabanga esefuna ukuqamula isithuku esiphakathi kwemuli, esefuna ukuthi asiqamule singabuyi futhi siye kuye siye la kubantwa bakhe, uyacabanga ahlale phansi. Uyabona, njengoba sesifike kuleli banga ukuthi ukukhithwa amasotsha, abantu bagijima bakana namasotsha, abantu kuze bacabanga ukuze bazivikele, bangalwibona bodwa bethathelana izinto ama-businessmen ezinto ezinjengazenezo, badinge ukwenza izinto ezizohlukumeza lolwa nabo. Olwa labo nguhulumende, olwa labo umnankagwa loTiwenga. So uTiwenga nomnankagwa ma ufuna ukuthi ubatshise, ubatshisa nga? Ma ufuna ukuthi ubazwise ubuhlungu, ubazwise ubuhlungu nga?
Lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Dlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe obexoxa endawonye lomnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla leMDC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi lingalalela njalo indaba zethu ngo 6:30 ekuseni. Okwamanje ke sengilitshiya kuStudio 7 Live Talk lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.